sibona ukuthi iRussia angithembi ukuthi yayicabanga ukuthi impi le yayiza kuma until this time or isikhathi eside. Babe khulume labo besithi babezaphongu chaya iUkraine in 3 days. Batshela wonke umuntu lathi sakuzwa khonokho ukuthi hayi iRussia yayiza qamula iUkraine within 3 days. But esikubonileyo kathesi ukuthi amaUkrainians lawo indawo yabo ilabo khokho babo, so bona abaso babengasoze bekuvume khonoko. Banikwa izikhali ngama Europeans lama Americans ukuthi labo bazincede, and sabona la upresident weUkraine bezama ukumncenga labo abamelika ukuthi aphumele izweni lona leli iRussia iphonge yenza intando yayo, but yena wayala. And kathesi sesibona iUkraine isithatha indawo esasezithethwe iRussia ekuqaleni kwempi, so sibona ngathiwa iUkraine is the upper hand okwakathesi, and abantu bangikhona sebesiba lezibindi ezesabisayo. Sibona amaRussians lawo loser esithi yona i-fate yokuthi bazanqoba yona le mpi. Sibona abantwana abaningi sebebalekile baya kwamanye amazwe abhodana leRussia. Sibona amanye amasosha bengabaniki ukudla eRussia. So imoral yama-Russian soldiers owakathesi sibona ngathiwa i-law and abafuni ukulwa impi abangayizwisisiyo, ngoba abantu laba yisihlobo, they are related, they are cousins, so kungathiwa kunzima ukuthi baye kulwa lama Ukrainians
abaningi sebebalekile kwele Russia. Kuyatshengisa na ukuthi kuzaba lobunzima nxa ele Russia lingazama ukuthi libuyele ezigabeni lezi ekade lizithethe lathathelwa.
Mina ngibona impi le isiphela ngezikhali esithi ngama nuclear weapons, ngoba sibona umongameli welizwe weRussia othiwa nguPutin nganthwa gala mabrei ngafuna ukuthi into le iphele yena enganqobanga or ele advantage ukuthi wanqoba, so khonapha kuyahlupha. So ukuphela kwempi le hayi sizabonga lathi uNkulunkulu asigcine sonke, ngoba izikhali ezithiwa ngama nuclear weapons zingasetshenziswa i-World War 3 iyabe isiqalile.